Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lipuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni westudio 7 mhlazilu 7 Nhlolanja 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa acitha ngodlakela umbuthano webandla le-Citizens Coalition for Change edolobheni leGweru. Icele le-MDCT lisungula umkhankaso wokutshaya amabhodo.
Lo umkhankaso wokuthi omama bazabe betshaya izimbiza ngemphini yabo befuna inguquko lapha elizweni.
Kambe kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu besigaba seMandebeleni bengabhaliseli ukuvota ngobuningi?
Abantu beMandebeleni bakhathele. Abantu beMandebeleni bavotile kusukela ngo-1980 ayizange ifike intuthuko kubo.
Iqembu leSenegal liphakamise inkezo yomdlalo wenguqu we-Africa Cup of Nations. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Polisa abiwa ecithe ngodlakela umbuthano webandla le-Citizens Coalition for Change edolobheni leGweru izolo. Ababone kusenzakala batshele iStudio 7 ukuthi amapholisa azame ukubopha unobhala oqoqa inhlelo zebandla umnumzana Amos Chibaya, kodwa intsha yebandla yavimba amapholisa. UChibaya nguye njalo ozancintisa kusigaba seMkhoba edinga ukuba lilunga ledale lephalamende. Ekuqokozeleni okwenzakeleyo ubikwa amapholisa edobhe amalunga ebandlaleli ambalwa ayovalelwa esitokisini. UChibaya utshele iStudio 7 ukuthi bebebhodabhoda besezimoteni zabo ezingamachumi ayisikhombisa. Amapholisa ahlome ngemibhobho abasukela ababopha. UChibaya uthi kubotshwe abatshayeli bezimota abangamachumi lasithupha. Akwaziwa ukuthi betheswa calabani, kodwa uChibaya uthi amagqwetha abo azayakhulumisana lamapholisa namuhla ekuseni. Kodwa isimanga ukuthi amanye amabandla afana MDCT kunye lezanu PF ayakhankasa kungela obotshwayo. Imizamo yokukhulumisana namapholisa ngalolu daba yehlule.
Asambeni madoda siyovota.
Lokhu bebalutshwana kakhulu abantu ababhalisela ukuvota, ikakhulu ezigabeni zeMandebele. Lokhu kukhangelelwe ukuthi kuzancedisa izigaba zalumango ezaba ameli bedalele parlamente. Siphuce lengcwethi yesibungula izombusazwe umnumzana Greta Voloza Sibanda. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona kungaba kubangelwa yini ukuthi kubhalise abantu abalutshwana kakhulu abahlala ezigabeni zeMandebeleni.
Okwakuqala mnumzana, ikuthi abantu beMandebeleni bakhathele. Abantu beMandebeleni bavotile kusukela ngo-1980 ayizange ifike intuthuko kubo. Abantu beMandebeleni bathe ngabo 2000 bonke bahamba ngobuningi babo bavotela i-opposition. I-opposition manje yiyo ebanyampise inhliziyo kakhulu, ngoba abantu labo kade bekhangelela ukuthi khona njengobana sesinama MP angasiwezana kusho ukuthi intuthuko singazobuye. Manje intuthuko kayizange ibuye. Abantu beMandebeleni inhliziyo zabo zinyampile kakhulu ngalokho okwenziwa ngama-political parties. Ama-political parties abuya labantu babo abafika bona bababeke phakathi kwabantu bathi bona basekelalo. Umuntu ongasuye wendawo yona leyo, lokhu kunyampisa kakhulu izinhliziyo zabantu sokusenza ukuthi khona abantu bakithi, abantu beMandebeleni bangasayi lokuyabhalisa, ngoba bethi bona nxa besiyabhalisa vele khona kubancedani pho, njengoba lalabo bantu bona ababafunayo kabafunakali, kufunakala labo abalethwayo besiza lapha ngezinqola zomlilo. Intuthuko njengoba nanjilwa phezulu, intuthuko abantu beMandebeleni bathwele nzima. Abantu beMandebeleni abalamsebenzi, abantu beMandebeleni kabala lutho la kumankampanizi kabaqhatshwa. Lokho kuyabanengisa kakhulu inhliziyo, njalo kuyabanyanyisa osokusenza ukuthi bathi ayi, yekelani ke thina sizihlalele, abavotayo bavote bona.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungenziwa ukuthi uZulu wezigaba zemandebeleni laye abhalisele ngokuvota
ama political parties lawo akhona kumele ukuthi alethe intuthuko ebantwini kumele ukuthi khona abuye ebantwini kungene abantu abafunwa ngabantu lokho kuzabenza ukuthi abantu bemathebeleni babe lomdlalo ukuthi yebo umuntu wakithi nanguyana ukhona onguyena thina esimfuna kuzabanika umdlalo ukuthi bahambe bayivote lanxa sekuvotiwe ama political parties la kafunde ukuthi khona avikele abantu bemathebeleni angabavikela ngokuletha intuthuko angabavikela ngokuthi alethe imisebenzi bangavi belokhe bechiwa eceleni abantu bemandebele ama political parties that esisilezano PF izano PF ikhuluma ngegwayishangani dem kumele lokhu kwenzakala nxa kungenzakala lokho kusho ukuthi khona ngokhetho luzayo abantu bazarejester ngobuningi babo besazi ukuthi khona hayi into zakithi sizisebenza manje kodwa ngaphandle kwalokho kuba nzima sibili ukuthi abantu bakithi kathi bathi babe bevotelani ngoba akubancedi lutho kodwa kunceda labo abantu abavotelwe ngoba bona bazahamba bayethola ukudla kanti ke abantu abaningi bengatholi lutho ama political parties kazame ukuthi lokho akuthembisa abantu akwenze lokho kuzanika umdlandla ebantwini abavotayo njalo ama political parties kayekele ukuthi wona abe yiwo abakhulu babantu kodwa abantu babe yibo abakhulu wenze ukuthi abantu bangaboni ukuthi khona kawusebenzi kuhle balalo yini ilungelo lokuthi kubiza back esingayithi record kathesi ufanda ukuthi abantu bakithi kabalalo
lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Spanda ocubungula ezombusazwe lokhu sikudabalwe ezombusazwe icele le MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe ngomgcibelo lisungule umkhankaso wokuchaya imbiza ngephehlo ukukhuthazwa abantu ukuthi bengavoteli icele elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora kunye lebandla lezanu PF kwale sikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe umnumzana Ntando Ndlovu
ngomgqibelo umkhokheli webandla leMDCT uDokotela uThokozani Khuphe usungule umkhankaso weBeat the Pot of Discriminating Against Women Stop Victimization of Women Vote No to Mnangagwa and Vote No to ZANU PF lo umkhankaso wokuthi omama bazabetshaya izimbiza ngempini yabo befuna inguquko lapha elizweni omama bazabetshengisela ukuthi khona uhulumende weZANU PF esebenza lo Monzora sebenze isivumelwano sokuthi bancindezele omama abaku leadership uzananzelela ukuthi uSpeaker of Parliament ukhethe ukuma lo Monzora kungxabano yebandla leMDCT uzananzelela njalo ukuthi Minister of Justice ukhethe ukuba lo Monzora kungxatshano yeMDCT lakunjalo amajudges akhetha ukuma lo Monzora kungxabano yeMDCT okuveza sobala ukuthi uhulumende weZANU PF esebenza lo Monzora bayancindezela omama bayancindezela abesifazana okwesibili umkhankaso solo ngokuthaya imbiza yenguquko ukuthi ngaphansi kombuso kahulumende weZANU PF omama bathwele iqatha abalanto zokuphika emagumeni abo ngakho ke imbiza azilalutho phakathi kosebezithaya ngempini omama bathwele nzima in terms of ukuthola amanzi kunzima ukuthi bathole amanzi ahlanzekileyo abasemadorobheni amanzi ayahamba abasemakhaya izibholane zikhatshana omama uyathola ukuthi bathwele nzima ngokuya emakliniki akula mithi ezibhedlela akula mithi yamababy clinic omama bathwele nzima ngendaba zokuhambisa lezi kumabhasi kazokhoba ama bathwele nzima ngoba bayafaka emabhasini babe yistanding bahlukunyezwe ngobaba mama bathwele nzima ukuhambisa abantwana ezikolo izikolo zivulwa kathesi ngakho ke omama bazabe betshaya imbiza zenguquko kusukela ngomgcibelo kuze kuyefika kuma-by elections kamhla ka-26 March besithi khona uMonzora leZANU PF akumelanga bathole amavoti abo
manje njengebandla lina likhuthaza ukuthi abalandeli benu benze njani bavotele bani
njengoba usapho lweZimbabwe lusazi ukuthi ibandla leMDCT likhokhelwa ngodokotela Thokozani Khuphe kalencintisi kuma-by elections lawa azayo ngombimbitho sithi kibo abantwana beZimbabwe kabahambe beyevota kodwa bangabona lapho lebandla leli elikaMonzora iMDC Alliance leZANU PF bangawavoteli ngoba yizo izitha ezinkulu kubantwana beZimbabwe so ke kasilabandla esilispecific esithi abantu balivotele kodwa sithi la amabili ezithile athi nanoma sokutheni bangaqali ukufaka uxa wabo kiyo
ungasela ukuthi njengebandla likhangelele ukuthi lizayenza nini iCongress
umongameli uDr. Thokozane Khube njengoba ephawule emhlanganweni abelawo labona izindaba eHarare kuziki ephelileyo ukuthi sizabalayo iCongress ngomnyaka lo ka 2022 kodwa ke iCongress yethu izafuna iqale phansi esingathi kuma branches wonke eZimbabwe ngo 9970 soke osokusele manje ukuthi iNational Council yebandla ihlale phansi iadopte iroadmap ezaproposwa iNational Executive yebandla sikhangela ukuthi iCongress sibe layo umnyaka lo usiyephela osokuvele obala esingela ukuthandabuza lakho ukuthi ibandla lezano PF benza lo monzora ukuhlukumeza omama abasezikhundleni eziphezulu yikho ke le campaign itargeta amabandla lawo omabili ukuthi omama kabathaye imbiza zenguquko bangabaniki amavoti awo bavotele laloba yiliphi ibandla abalizalithola kuma ballot papers mhlaka 26 March so kanye singeke sibe kwazi ukuthi sikhulume ngamabandla angakahlukumezi omama okusebenzekeni njengebandla lika Monzora lelezano PF
umnumzana Ntando Ndlovu isikhulumeli sikankosazana Thokozane Khube umkhokheli wecele le MDCT
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota sivote
asambeni madoda
siyovota sivote
asambeni thina kwelakini
ilizwe libikwa liphakathi kodubo lokungahambi kuhle kwezomnotho ngenxa yokungethembeki lenkohlakalo lanxa sokuke kwabotshwa enye inkokheli kahulumende akula oseke wagwetshwa ngoba bonke ababotshwayo bekhululwa kungela cala abaletheswayo sixoxe losicubungula ezombusazwe umnumzana Edwin Dlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
i-corruption eZimbabwe kusibanga esiphezulu kakhulu ukudlula amanye amazwe yahlanganisela uSouth Africa kubangelwa kakhulu yi-economy yeZimbabwe ekuthini umuntu wonke ukuzaphile ukuzasurvive sokumele ukuthi abe lenye indlela enza ngayo imali eseceleni angayisiyo umsebenzi ayawusebenzayo yikho ke uzathola ukuthi kumbe ngamapolice emgwaqweni abe sebona ukuthi nxa engabhadalisa ngabantu izimali umholo wabo uthenga lutho yikho ke baphila ngemali zona lezo ke abazithatha emgwaqweni yikho kuba ngcono ke ukuthi a risk umsebenzi kulokuthi athi yena uzaphila ke ngeholo lakhe leli lama RTGS kanti emgwaqweni bathola i hard currency so indaba lezi ke ze corruption ke eZimbabwe hayi aziyehli ke ziyaphambili kubangelwa kakhulu ke ngumikhonomo elizwe ukuthi ke abantu basebenza kodwa imali abayiholayo kayithengi lutho umuntu angasebenza hole sokumele athathe imali ayiholileyo ebizwa ukuthi imali ayethenga enye imali imali eyethengayo ke dollar lemelika kumbe amarandi yikho ke hayi ukuthi ke indaba ze corruption zehle eZimbabwe kuzothatha isikhathi umikhonomo yomelulungi abantu benelisa ukuthi bahole izimali ezithengayo impilo ibe ngcono izayehlisa ke izinga ke le corruption lele selibona seliqanise kakhulu
yena uhulumende uyabonakala na njengomuntu ofuna ukuthi aqede inkohlakalo na
uhulumende wenza njengomuntu lwana olamasimu akhe athe lamasimu akhe abe sesenza odoli labani zigodwa gqokisa amalembu ungani ngumuntu esethusa indwangu esethusa inkawu umbe zama ukwethusa lenyoni zenginyamazana eziyibudli ukuthi zingangena emasimini kuyananzeleleka ke ukuthi ke esikhathini esiningi bonabo ababenza i-corruption abakuhulumende ke babanjwa babotshwa baphinde bakhululwe asikaboni ke izakhi isenza i-successful prosecution ukuthi umuntu uyagwetshwa sibili ahambe ayebhika kodwa sibona bebanjwa bebotshwa bahambe emakhoti baphume bengela macala kumbe baphume ngebheli icala langikhona lifele linjalo nje lilodile asibone umzamo kahulumende uzama ukuthi uyehlise ke izinga ke le corruption elizweni sibona ngazathi nje kuyafanana abe sethusela uhulumende abantu kodwa abantu ababotshwa ngoba corruption enkulu eningi phezulu khona ngale kungatsha zakhe na uhulumende athi ebantwini kazana
umnumzana Edwin Dlovu ucubungula ezombusazwe Play Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz short wave.
Ubamangeke esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende usekhuthaze ababalisi ukuthi baye ezikolo ezivulwa namuhla ngoba udaba lweholo labo luzahlaziywa. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi abaphathi bezikolo oheadmaster labo sebazise uhulumende ukuthi bazabambisana namatitshala ukukhalala umsebenzi. Amatitshala azise ngeviki edluleyo ukuthi abasoze benelise ukuya emsebenzini ngoba imali abayiholayo ingeneli ukuthi baye emsebenzini. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lesithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani, livuka njani basakazi we-Studio 7 labalaleli. Siyabonga kakhulu ngakho konke elisenzela khona nangenhlelo lisipha zona. Nelami igama Adolf Shaba. Mina indaba engithanda ukukhuluma ngayo yile ndaba kaMzurewa lo osehambe wavuka ethuneni. Lo bamuthi nguMonzora lo. Lo Monzora lo impi aseyiqala manje le akaqaleli kumbe ama-leadership ye-Citizen for Coalition for Change. Kuphela seyiqala nathi thina uZulu thina bavota angeke sitshele ukuthi abantu esizobafaka ngabantu bakhe uzoba recall lokho sekungaphela kuchitheke kugayiwe masokunje engadlala ngemiqondo yethu angeke sizwe ngaye thina umuntu uzenzela silalo ilungelo lokuvotela thina iphathi esifuna sobantu bakhe thina sezavuka kusasa sithi abantu bezimbabwe ngabantu bakhe ngitsho layo umnankagwa angeke azamsize ngitsho nayo uJacob Mdenda lo ocorrupt lo angeke azamsize zile ezana PF yakhe leyadla nayo angeke izimsize otherwise le MP aseyifuna ukuyiphehla le angeke izimsize uya uzithela ngepetrol ebese yekhumlile ngoba le nto ayenzayo le angeke izimsize le uzoba umuntu ozohlala ngumabona bulawe ozohlala egijima lapha athi yenza khona irally abantu bemgijimise ngele zinto azenzayo ezotshenziswa ezana PF thina angeke sishwe ngaye. Lokho lasekwenza lapho sefike lapho kugcina khona sesifikezele kwanele manje ngalokhu konke akwenzile emuva.
Salibonani, salibonani maZimbabwe amahle lani basakazi. Hayi siyajabula ukusethulela inhlelo ezinhle kuStudio 7 silalela imibono yabantu etshiyeneyo okuyikokwenzakala eZimbabwe lokunye sicabanga ukuthi kungayenzakala. Ye kanti kule ndaba le ukuthi amaphoyisa esegwanda ngale ayekele umuntu efile beloko bemile beswele ukuthi bengayenza njani. Zakhamizi zeGwanda umuntu ongakwanisi ukusebenza xotshana umuntu qhathe umuntu oyazi umsebenzi kungene umuntu oyazi umsebenzi endaweni yena le ngoba amaphoyisa laba abanye labo sebenze emsebenzini ngokuthi bafuna imali kuphela not ukuthi bawazi umsebenzi. Umuntu uyaphungususwa kibo kona le emazwini kokona ngani phungususwa kibo kona le majournaland ukuthi ebuye ezisebenza ngapha ebuye ezizihlalela kuphela yena ngoba sefuna ukuhona.
Sanibonani basazi wasiphiphe lelo okhulumayo umoya ozala indoda izalela ubani. Mina ngizothanda ukugcila kakhulu kwezombusazwe kulamama kule ndaba kamama umakhulu nendaba kabakumbuzo ukuthi lento leyo akusobala sebebonisa ukuthi bona akekho upolitiki ngokuthi bafuna ukuzomela uZulu bakupolitiki ngoba befuna ukwenza izikhwama zabo zigcwale imali ngoba ungathi ukukhangela ingxabano yabo vele imali omunye ufuna imali kwela I'm going to go to the hospital. izizukulwane zethu ikusasa elingcono. Ngiyabonga.
Yes, sanibonani bakithi. Ngibingelele mpela konke amalunga e-Studio 7 konke nabasakazi bakhona. Sibonge umusa wenkosi othe usinika wona. Ye, bakithi akukho into etheni engizoyiphawula khona lapha. Kuphela ke ngesimanga kakhulu ngale politiki engiyibona isenzakala ezweni eZimbabwe phakathi kwamabandla la akuthiwa ngama-opposition. Bakithi abanaso isibonelo esitheni, abanakho abakuphetheyo abangakutshela abantu ukuthi bazobenzela khona uma bengabe semandleni okuphatha. Kuphela babonisa nje udlwangudlwangu babo, kuyaphithizelwa, kuyaphithizela, kuyalwiwa, kusiwana emakhoti, kwenziwana lokhu nalokhuyana, kuyathukwana. Kahle kahle umlayeza mpela mina engingawutshela abantu ngithi mina laba bantu bathe bona baphethe lokhu ayi awukho. Ngomakhubhe ngapha, ngomonzora ngapha, iphansi phezulu totinechiqalanga ipula ndikubuze baba akule mabalume. Hayi nje into nje engithi nje mina ngikhumbuze ke abahlali baseZimbabwe okungabantu baseZimbabwe ukuthi bakithi njengoba kuzoyiwa kuma-election nje kulunyaka ozayo, bakithi asiqapheleni ukuthi sikhetha obani ukuba basimele kumbe basihole. Hayi la mandlwana la engiwabonayo lawa nje bakithi nezimali ezokuthiwa bayaziphiwa kuthiwa bayakhankasela ukukhetha ukudlala ngemali nje, ayikho into eyenziwayo lapha. Ye, ngibonge bakithi khona lapho nje bengithi ngiphawule kuna lapho kuleso sigaba okhulumayo lishagwana elikhulu esigabeni sakosuku ngokuzalwa. Ngikhuluma ngise-Johannesburg ngokusebenza khanya nencube. Ubonge bakithi, amen kuleyo ndawo.
Liyabona, siyabonga abalaleli, siyabonga ama-supporters be-Studio 7 kakhulu kuyezwakala ngoku. Uyabona omanzora labokhuphe laba ngabantu abavela bazijayeza ukuganga kumbe bakwenzela ekusweleni isikolo. Umanzora uthi uyangene ufisa ukungena embusweni, kambe libone ngani kulo muntu ongavotela umuntu olengqondo ezinje? So hayi, ngitsho nje ngingayicabanga, ukho umuntu ongavotela umuntu ongabekezeliyo, so kabekezeli yadelela abantu ubenzakani ngabokho abadalayo. Hayi, layo umakhuphe ngokufana naye wonke ngabantu sokubuhlungu namhla kibo. Ngakwakusenziwa kwabanye bayebona ngani kurayithi, namhla sokuyibo sokubuhlungu abakufundele kibo, kodwa kukhokheli naye kabakho. Mbonga lalaba bathi bona kuthiwa ibalaleli elithi QPC uthi kuthiwa ngochamisa chete chete. Well, hayi kuyikucabanga, angisoli umbono wakhe muhle sibili umlaleli, kodwa ke amboni kusitsho njalo. Ake sibone nini bazathi uchamisa kaphithizeli ngala budlwangu dlwangu ngalani nifela kuphethi usefe ukuthi kuphela lishona, kodwa ke kaphithizeli ngala budlwangu dlwangu. Ake simkhangele nini nje sibone nini, kumbe noma sibone ni plan yangayo simiyekele singamkhulumeli nje amabalazima. Hayi yena mbone ngani wakhetha ukuthi ezosikhulula. Omqondisi wasikhulula bakamandebele balwisela thina vele ngamandebele osiba ngilizwe bonke amandebele balwisela thina. Asikusoli, asikusoli, kodwa ke ufanele sikwazi ukuthi la uchamisa futhi ulwisela sonke. Hayi mina ngingamboni iphutha lakhe shema, ngingamboni iphutha lakhe. Abantu abangalaqinisa ngomonzora lakumakhupha alaba ke abantu abazidlayela umdlalo wabo kodwa ongazwakali ukutshela bexotshana ngapha bexotsha benzela ukuzulisa abantu. Kuphela abantu bezulebele nyabonga. Liyabona, siyabonga abalaleli, siyabonga ama-supporters be-Studio 7 kakhulu kuyezwakala ngokukhulunywa. Uyabona omanzora labokhuphe laba ngabantu abavela bazijayeza ukuganga kumbe bakwenzela ekusweleni isikolo. Umanzora uthi uyangene ufisa ukungena embusweni, kambe libone ngani kulo muntu ongavotela umuntu olengqondo ezinje? So hayi, ngitsho nje ngingayicabanga, ukho umuntu ongavotela umuntu ongabekezeliyo, so kabekezeli yadelela abantu ubenzakani ngabokho abadalayo. Hayi, layo umakhuphe ngokufana naye wonke ngabantu sokubuhlungu namhla kibo. Ngakwakusenziwa kwabanye bayebona ngani kurayithi, namhla sokuyibo sokubuhlungu abakufundele kibo, kodwa kukhokheli naye kabakho. Mbonga lalaba bathi bona kuthiwa ibalaleli Eddie Triple C, with your tongues, Muchamisa Chete Chete. Well, I will Tabanga and Sodi, Mbono, I can mush the Sibirum Dalit, Kotaga, and Boni, who sit on Jar. This morning in Universal. Uchamisa Pitis, Eli, Kalabu Long, Udlong, Kalani, in Felapodi, Sophia Utupalishona, Kotaga Pitis, Eli, Kalabu Long, Udlong. I guess in Kangalini, yes, one in Nini, Wumberomas, one in planning. I see me getting a Kurmelinje, Amabalazima, Ian and Boningani, Waka, two tails was Kurula. Omkondis was Kurula, Mandevere, but we said that Tina, Vera Mandevere. First one, it is a bonk, Mandevere, but we said that Tina, as you sold, as you sold, what to a girl fancy was you would love Chamisa Futuli Sela song, ah, in Nangam Boni, he put a lake, she, Mangam Boni, put a cabantabang, I left in his homons or a woman poop, I love a girl when that was very jalo abubotwa konga zwakali uchela bexoshana ngapha bexoshabe benze ukuzulisa abantu kuphela abantu bezulebele swe direction nyabona
lawo bezingamazi enilina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Iqembu leSenegal linqobe ele Egypt nge 4-2 ngemva kwembekwa kumbe ama penalties. Amaqembu omabili aqede umdlalo engutshiki lobhanga 0-0 kodwa ngesikhathi sembekwa eleSenegal liwathele wonke emambuleni kuthi ele Egypt lona lavinjwa kabili. WezeMelika. Umongameli Joe Biden wenze umhlangano lentathelo zendaba ngomgqibelo ezichaya ihlombe ukuthi wenelise ukusungula imisebenzi eminingi kakhulu ngenyanga edluleyo. UBiden uthi selukho wangena esikhundleni sokuba ngumongameli usenelise ukusungula imisebenzi eyedlula izigidi eziyisithupha, 6 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe ehlala ngapha kwele Melika, umnumzana Busani Mtini.
Nwami ele America lingani abantu sebevele emsebenzini wokuningi bawo kenanzukela ukuthi ekungeneni kwa Biden sele create imisebenzi eminingi kakhulu edlula ama 15 million. Iyakhula imisebenzi eyinye yayinyamalele esikhathi se-COVID esikhathi se-pandemic, kodwa sibonile ukuthi January ubreak ama record athize. UJanuwari, inyanga kaJanuwari kuphela banelisile ukuthi lethe imisebenzi efika ku-407,000. So le i-break record akusokulesikhathi kwagcina kuyenzakala lokhu, kumbe ngithi azake kwenzakale into enjalo. So ngalokho hhayi, kwezemsebenzi ukhanya ngathi abantu sebebuyele emsebenzini, imisebenzi iyavuleka, amathuba atholakala. Uyananzelela ukuthi abantu abaningi ade sebe kuniye retirement age kuthe sokuphela i-COVID, kumbe ngithi i-COVID ngathi ayisithi dead and the Jalabani wahle ba retire. So abantu abaningi ade bedinga imisebenzi ngesikhathi se-COVID, kumbe ade bedinga imisebenzi ngesikhathi eside, sebe lamathuba okuthi bethole le misebenzi.
Nxa ukhangele imisebenzi eyenziwa nguBiden, ungathi ngumongameli olamacebo na?
Ye, ngombono wami ngibona ngani uBiden ngu-president osebenzela abantu. Ukhanya ngumuntu olenhliziyo yabantu, okubangela okutshengisela ukuthi umuntu ofuna abantu ukuthi besebenze. Njalo ngumuntu onanzelelayo ukuthi i-economy ye-America ukuthi isebenze iye phambili, kumele abantu besebenze. Siyazi isilogan sakhe asisebenzisayo during ama-election yiso angathiwa was implementa, njalo uyaqhubeka e-advansa ukuthi abantu abadisadvantaged kakhulu, abantu abamnyama leminye imihlobo bethole amathuba emsebenzi. So umbono wami ngibonanga naye ngi-president odingakalayo kwesikhathi lesi. Besingadinga u-president onjengo-Donald Trump ongu-businessman ozabe gijimisa ukuthi eme labangane bakhe ama-millionaires nama-billionaires. So bekudingakala vele umuntu olenhliziyo yabantu, umuntu ozabona ukuthi ama-minimum wage abantu ayakhwela, umuntu ozabona ukuthi inamba labomama abathola imisebenzi eqakathekileyo liyakhwela. So umbono wami uMbonangana hayi uBiden nguye uPresident ozaqhubeka ekhokhelele Melika kusiya emadlulweni aluhlaza.
UMnumzana Busani Ntini ngolandela izombusazwe ehlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma leStudio 7 ecingweni eseNew York. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa acitha ngodlakela umbuthano webandla le-Citizens Coalition for Change edolobheni leGweru izolo. Icele le-MDCT lisungula umkhankaso wokutshaya amabhodo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu linakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.